lokho akumangalisi ngoba nxa sikhangela imbali yonke ye-ZANU-PF okuhlela kusenzakala khona lokhu kubana kwakusiba la mafaction amaningi kule ngxabano yinto nje engamangalisiyo amafaction angkhona aqalisa kudala ngezikhathi zempi ngezikhathi zenari rebellion kwaba le mijuru faction kwaba le Lacoste sakumangalisi konke lokho vele yindlela abo-operate ngayo kuhlela kula mafaction
ingqungquthela zeqembu le-G40 ezibalisa uJonathan Moyo, oSevia Kasukwere labomzembi bonke baphandle kwelizwe bafohla kungaba yibo yini abayiphehlayo limihlangano.
Angikhole i-G40 asho abantu abayi-4 kumbe 5 abantu abaningi ingxenye abanye vele bangama-members ophalamenti abanye bengaba khona kumabutho abanye babakhona esipoliseni so asikhulume ngabantu abayi-3 kumbe abayi-4 ngoba abayi-5 kodwa sikhuluma abantu abaningi vele ababebekhona kuhlangothi lona labudala njalo.
Kodwa lona iqembu le-G40 lisalalo yini ithuba lokugenqula iqembu likaMnangagwa ngevoti kumbe ukuhluthuna lisebenzisa amabutho?
Ayokuthi ezombusazombe ezombangazombe zona lezi ngezepolitiki ngike kunzima ukuthi sikhangele phambili sibone ukuthi lokhu kungenzakala lokhu ngeke kwenzakala ngoba ngikhuluma nje ngo-2017 no-2016 akula muntu ongakholwa ukuthi umbuso kaMgabe ungagenqulwa kodwa kwenzakala. Into engenzakala into engeke ngasoze yenzakale ngaleyo.
UMnangagwa yena njengomuntu owangena embusweni ngokuhluthuna intambo esebenzisa ibutho ubona ngani uza njani nxa ebona ukuzamazama konke lokhu okukuzana uPF?
Yakuba nzima sibili ngoba vele lo ongena odla ngamandla uphuma ngamandla uhlala ngamandla ngoba kuzamhlupha khona lokhu nxa egcoke ingwane kumbe umqhele wobukhosi ngoba yena lowo ogcoka umqhele wobukhosi uzahlala esesaba ukubana abanye bamcabangela abanye bafuna umgenqula so kuzaba nzima uzasalengela ukuthula vele.
UKasukwere yena utshele amaphephandaba ngempelaviki ukubana uzancintisa kukhetho luka-2023 edinga ukuba ngumongameli weZimbabwe. Kungaba yilokho yini okunye okwethuse amalunga eZANU-PF?
Ngaba kuyikhona lokhu kuthi sebecabangela abantu abaningi abatshiyeneyo ukuba nengxenye balamaqhingambe balamacebo okuthi bebagenqulwe ngabe kubangwa yikhona lokho ukwesaba nje kuthi engxenye umnumzane lokashiwele ngancintisana lo mongameli ngo-2023.